Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abangamachumi amane lambili engozini yebhasi elumathe umlilo ocatshangelwa ukuthi ubangelwe ukudubuka kwetanka legas ebelisebhasini. Umkhokheli wabandla le-NDC uMnumzana Nathan Chamisa uyaxolisa ngokuthuka abalandeli bakhe athe iziwula, kodwa bayamxolela na abalandeli bakhe.
Sizwile imiqondo kaChamisa, sizwile kumaphephandaba lakuma-TV, kodwa abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohle ukuthi yini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo asebe ilahlekelwe.
Uhulumende wase-South Africa utshela izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphuthumise lama-passports amatsha kuyalungisisa ama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Abantu abafika amachumi amane emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eBeitbridge ngemva kokuba ibhasi ebelubhekise eMusina ivela edolobheni leZwishavani ilumathe umlilo eWest Nicholson. Kucatshangelwa ukuthi ibhasi leli belithwele itanka lomoya wegasi yokupheka olumathe kwaqhamuka umlilo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lalabo abakade begadela ibhasi ngabathenga impahla kule South Africa eMessina bezothengisa kuleli, njalo libhasi ethiwa Brooklyn belibathwala besuka edolobheni leZishabani liphinde liphenduke labo ngemva kokuba sebethenge impahla zabo. NgoLwesine libhasi isuka eZishabani ilubhekise eMessina yadlula eFlabosi leGwanda. Kuthe phakathi kwamabili igqila umathe omlilo phambidlana kweWest Nicholson okungaba ngamakhilomitha angamachumi ayisithupha lapho usuka edolobheni leGwanda. Abantu abangamachumi amabili lasikhombisa basinde kulingozi batholelwa esibhedlela esikhulu seGwanda, kwathi abathathu abatsheka kubi badluliselwa esibhedlela se-United Blood Hospitals e-UBH. Amapholisa akhiphe izidumbu zabantu abangamachumi amathathu lambili ebhasini, kodwa kucatshangelwa ukuthi abanye bathe baba ngumlotha. Iningi lalabo abathele ebhasini liselele ngamathambo kuphela. Imbangelo yomlilo isacwayisiswa, kodwa kucatshangelwa ukuba kungabe kudubuke itanka legasi yokupheka ebeliphakathi kwebhasi. Umtshayeli walibhasi uMnumzana Ndabezihle Leni Sikhosana ngomunye walabo abasinde kulingozi, njalo kuthi baqale bezwa umnuko ingathi ngamafutha epetulo andubana kulumathe umlilo.
Sikhula off the road ukuthi sime sithe kude ngabe kuyini. The time to apply my grants. Umlilo wakhawungamenza wami. Akhawa mipasi yonke. Phambili kukuskrini angazabona lapho siyakhona. Umlilo vele wahla kucala ibhasi yonke kungasanichazuki. Singaphuma sithi.
UNkosazana Simangaliso Ndlovu ngomunye walabo abagadele ibhasi eZishabani, njalo ukuthi usile ngokuphuma ngefasteli kulibhasi.
Mina ngiphinye ngiyewinzi bendlu yes, pagati na pagati. So mina puna ni wendi. So abani ni wale kidi kidi kupu. Ababa puna ni wale wale chani kama. Kulo mama tenhamba la, alimbo ni kuzo kumi pagati. So mtaba ni duku tenhamba chini pagati.
Unkosazana siboniso nyathi yena ogadele libhasi egwanda lomkakhe uthi bobabili basinde kulingozi ngoba bebehlezi phansi komnyango. Umanyathi uthi iningi labantu lithele ebhasini. Umfundisi Methodist Church eShabane uReverend Lindsay Leya ubehamba lomunye obaba olahlekelwe ngumkakhe lomntwana kulingozi njalo ukuthi lingozi izwisa usizi.
Yasilusizi kakhulu, into ebuhlungu leyo ukuthi abantu kulahleka abantu abanenkangaka. Ayisinto elula. Ngilamalungu amabili, la malungu amabili ngama members of one family, ngumama lomntwana. So ubaba wakhona ngilaye lapha kakakwanisi lutho. So ukutshengisa ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwe ngendlela enje. So
omunye olahlekelwe ngumkakhe ngumnumzana Lazarus Piri owenkankezi eFlabusi njalo usondele kakhulu abacisha umlilo ngokubhuza ukufika.
Okumele sisincedise amasinyane sihlekile kufika ngesikhathi, mhlawumbe nxa singakhangela njengemota ifike khathi sekuseni ngemva kwe-5 hours to 6 hours khona ifika isosechungeni, akuncedi ukubana kade vele befuna imbangela ukubana khona unkosikazi akwanise ukuthi aphume ayabalekelise. Ngiyadinga izinto ezingekho ezingakithi.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala kwelezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube uveze ukudabuka ngale ngozi njalo ukuthi uhulumende uzancedisa izimuli ezilahlekelwe isihlobo kulingozi.
As government sivele siyaphathisana nezimbuli, yinto ezakulokhuzwa ezalungiswa, but I cannot just determine ubani na kuyini uzakwenziwa, but I know very definitely the government will chip in.
Izihlobo zomnikazi webhasi le ezifike ezibhedlela zizobona abalimeleyo kazithandanga ngokuxoxa lentatheli zindaba zisithi zizakhipha umbiko ngemva kokucwayisisa imbangela yalingozi. Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uyazise isihlobo ebezibuthene ukuthi amathambo lezidumbu ziza kuyahlolwa ngemitshini ye-forensics ukuze kwazakale ukuthi ngezabobani. Uzulu ocabangela ukuthi angaba lezihlobo ebezikula ibhasi ukhuthazwa ukuya esibhedlela esikhulu seGwanda. Ngimele iStudio 7 ngise West Nicholson ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo lanxa amapholisa ayisithi abantu abafele engozini le bangamachumi amane lambili, inkampani yeBrooklyn Express ithi bangamachumi amathathu lanye. Umqondisi wenkampani le umnumzana Nqobile Ndlovu wethule umbiko namhla ntambama ayisithi ulusizi kakhulu ngalingozi njalo uthumele amazwi enduduzo kumuli zabafi labalimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelweyo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise Ethiopia lamhla emhlanganweni wenkokheli zamazwe akuzwekazi le-Africa we-11th Extraordinary Session of the Assembly of the African Union ozaqhutshwa kuyona le impelaviki. Ukukhangelelwe ukuthi umgcini sihlalo we-African Union umnumzana Paul Kagame weRwanda uzakwethula izinqumo afisa zamukelwe ngamanye amazwe isihlalo lesi singathathwa ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi weGibhithe ngomnyaka ozayo. Sixoxele umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
uchamisa obezethulela intatha lezindaba umbono wakhe ngokubizwa kwakhe ukuyafakaza ecommission yecwayisa ngodlakela olwenzakala eHarare wafa abantu abayisithupha lapho athiwe khona abatshengiselayo ekhuluma esigodlweni sebandla le-MDC eHarare exolisa uchamisa uthe ubengajonganga ukuthethisa abasekeli bakhe loba ngubani owatshengisela mhlaka 1 Ngcwabakazi njengoba lokhu kulilungelo lomuntu wonke elizweni ofuna ukutshengisela kodwa ingcwethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ekhuluma le-Studio 7 uthe amazwi kaChamisa aveza ukungabi losizi kulabo abalahlekelwe izimpilo zabo ezandleni zebutho.
Inkulumo zikaChamisa zitshengisa ukuthi kasomkhokheli olesineke labantu laba abathi kulahlekelwa izimpilo zabo. Njalo simbona engumuntu ongalanembeza ekuthini abantu abanye bakhalela izihlobo zabo. Kodwa yena uthi abantu labo bayizula.
Kodwa umunye okhulume le-Studio 7 umnumzana Mthulisi Ncube oyisakhamuzi seHarare uthe uChamisa engabe ekhulume lawa mazwi engumuntu obezama ukuzihlambulula kusehlakalo sika-1 Ngcwabakazi ngoba ezebhekane le nkinga yokuthi engabotshwa.
UChamisa kumele limzwisise ukuthi amazwi awatshileyo izolo lana uwatsho ngenhliziyo lana engahlalisekanga ngomuntu olesikhathi ehlukuluzwa ngamapholisa kahulumende njalo siyananzelela ukuthi kathesi sebesithi nguye wabangela lolu udlakela kungabe kuyindlela kade ezama ukuthi laye asihlamvulule kuyo.
Kodwa abanye bathe kuyadanisa ukuthi uZulu khanya zephatheka inkulumo kaChamisa ekhohlwa udaba oluyilo olumele lugcwayisiswe olokulawa kwabantu nokuthi kanti vele ngubani owapha imvumo yokudubula abantu. Umnumzana Ntokozo Mabhena okhulume le-Studio 7 uthe sokusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selifethe lesi sehlakalo lasithuthukisa njengendlela yokukhohlisa uZulu ukuthi owathuma amasosha ezobulala abantu ngubani.
Abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwe ukuthi yikwini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bonalabo, njalo kuzayenziwani ebantwini bonalabo.
Kunjalo nje isikhulumeli sekomishini yona le ecwayisa ngodlakela luka-1 Ngcwabakazi umnumzana John Masuku uthe ukubizwa kukamnumzana Chamisa ukuthi azofakaza akusikho kuthatha icele kodwa isigaba sokuthi laye uChamisa azofakaza njalo ikomishini isazonxusa wonke umuntu ufaneleyo ukuthi azofakaza esigabeni esiphambili.
Okuqakathekileyo ukuthi lapha okwalesi sikhathi ikhomishini ibonile ukuthi kufanele ukuthi ibize umnumzana Chamisa. Ngakho-ke ikhangele uqondane lomnumzana Chamisa. Nxa kuzakuba nalokhu okuyabe kufuna umongameli iza kubona njalo ngenye indlela.
Umnumzana Chamisa yena wembe phansi etshela intatha ezindaba izolo ukuthi vele akasoze ayefakaza phambili kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa nabasekeli bakhe umnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mahadi labo benganxuswanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bhebhe.
Sibonge uGibson Bhebhe obesethulela udaba lapho umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa exolise ngokuthi ngokuthuka abalandeli bakhe athe yiziwula. Kathesi ke sesizalithulela udaba olwe-Ethiopia lapho umongameli Emmerson Mnangagwa alubhekise khona silengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela amboni kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwekazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufisa ngamanye amazwe nje.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano kuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwalila mali kumbe kufanele abe khona?
Okufuze sikunanzelele ukuthi umongameli Mnangagwa kusasemutsha ekubuseni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe. Yinto yokuqala. Okwesib sesibili kuqakathekile ukuthi nxa kusenza izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina ku-international relations kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU. Yikho ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akunamali ezilizweni kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo lulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane nelizwe kathesi. Yikho ke amboni ukuthi into sesingathi siyenze ngathi sibabazi kakhulu.
Enye yendikimba yalomhlangano ukuthi amazwe akuzwekazi le-Africa engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors. Ubonele Africa lizimela yini ngomnyaka ezayo?
Abokhulumende base-Africa kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangikhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa babe kwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola ixesha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Africa. China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU ngaphandle kwakho lokhu kwamayamazwe lase-China encedisa khona siyabona ukuthi abantu basuka behuqulizele umkhono wabo ngento ezifana nalazo nalezo.
Lo mnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa seliqwayise izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezafaka izicelo zencwadi zokuhlala eSouth Africa okusemthethweni ezithiwa Zimbabwe Exemption Permit besebenzisa amapasipoti asephelelwe yisikhathi ukuthi balethe amatsha kungakedluli umhla ka-15 kumpalakazi wona lo mnyaka ngoba bengihluleka lokho ngeke baphinde bazithole lezi ncwadi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni ethulelwa bezindaba lolugatsha luthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezimbili 1932 ezafaka izicelo zamaphemithi besebenzisa amapasipoti asephelelwe esikhathini. Lugatsha luthi imizamo yokuthintana labeZimbabwe laba ukuthi baletha amapasipoti amatsha okuzafakwa kiwo amaphemithi abo yonke itshaya etshanini. Lolugatsha luthi amagama alaba azafakwa ekhasini lebulenjini le-VFS ukuze nxa umusa usuvaliwe kungabi khona okhala ngomunye. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena ongomunye wabasebenza katalala ukuze amaphemithi la atholakale ukuthaza abeZimbabwe laba ukuthi batshelane ngalolu daba ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalohlelo.
Lokho kutsho ukuthi abantu lamaviki amabili kumbe amathathu ukuthi bahambise ama-passport abo amatsha ema-ofisini awe-VFS. Thina-ke njengeZimbabwe South Africa siyanxusa-ke wonke umuntu owa-aplaya i-permit esebenza i-passport endala ukuthi ahambe masinyane ayefaka i-passport yakhe entsha.
Phakathi kwabafaka izicelo abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,188 lolu gatsha luthi seluqedile ukuhluza izicelo ezingu-178,172. Iningi lala maphemithi abanini bawo sebawathethe kanti amanye asabalindile e-VFS bese kusiba lamanye asaqediswa iziphathamandla zalolu gatsha lawo okhangelela ukuthi athunyelwe e-VFS kungekudala. Lolu gatsha luthi luzabe seluqedile ukulungisa amaphemithi la mhlaka 30 Lwezi 2018. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa e-Peace and Democracy Project umnumzana Gilbert Moyo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuthi la maphemithi sekuthethe umnyaka ukuthi aphume kanti ukuphuza kwawo lokhu sekuthwalise nzima abanini bawo.
abanye bamiswe imisebenzi, abanye amabank ayavala amaaccount abo ngendaba yokuthi amapermit akaphuli. So siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle, kodwa silokungabaza, silokwesaba, silokwethuka ngoba asazi ukuthi yini ebenze bathatha isikhathi esidi kangaka.
Amapermit la abeqhubeka elokhu evuselelwa kusukela ngo-2010 asencede kakhulu izalwane zeZimbabwe ebeziphila lokusebenza nzima ngenxa yokuba selizweni ngokungekho emthethweni. Melestudio 7, Johannesburg, Wales, South Africa, New Benedictine Chapel.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwanda kwengozi zisemgwaqo phambilini kwekhefu leKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umahluli wedalela umthethandaba weMelika usenqume ukuba isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump iWhite House kumele sibuyisele incwadi zokusebenzela kulesi sigodlo kuntatheli izindaba yomsakazo weCNN. UJim Acosta wathathelwa lezi ncwadi ngemva kokubuzisisa uTrump imibuzo eyamcunulayo. Umlilo omkhulu kungakaze ubonakale edolobheni leCalifornia kweleMelika usubulele abantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63, kwathi abangamakhulu ayisithupha 600 abaziwa ukuthi bangaphi. Umqeqeshiwe eqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi bazimisele ukuphindisela ukunqotshwa abakwenziwe leqembu leBulawayo Chiefs kuhlandla lakuqala elemidlalo yesigaba sePremier Soccer League. Intathe izindaba yitheze emidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ndlovu uthi intathe izindaba zemidlalo ukuba uyazi ukuba iqembu lakhe lingagxoba ikhasi lebhanana nxa lingayeke Chiefs ukubopha ziqini emdlalweni walo leBulawayo Chiefs ozaqhutshelwa enkundleni ePapa Philip ngesonto emini. Iqembu leChiefs lishaye leHighlanders nge-1 kanye njalo uhlandela kuqala elimidlalo yalonyaka, njalo lenelise ukunqoba iningi lamaqembu amakhulu adlala kusigaba seCasilaga Premier Soccer League. Kodwa uMadinda uthi ongamelanga ngabakuvumele ukuba libatshayele ize libaphinde umphehlo.
But we still want to fight to for us na umvumele ukuthi sindiwe back to back, but we must call out so we're gonna revenge lati.
Iqembu leChiefs kumele lithole imiklomelo emibili kumidlalo emibili eliselelayo ukuze libe liqiniso lokuthi lizakwala lokhu lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo, njengoba lisasengozini yokugunyulwa nxa lingehluleka ukunqoba kuthi iqembu lelithuthe elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni linqobe kuyalo imidlalo emibili eliselelayo. Iqembu leChiefs lemiklomelo ngama-30 lathoba mnombili kuthi elenithuthi lemiklomelo ngama-30 lantathu. Imidlalo yeviki lama-33 iqala kusasa lapho intshantshu zalonyaka iqembu le-FC Platinum elizomukela khona iqembu le-Ngezi Platinum Stars enkundleni yeMandava. Njalo inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba yikho lapho ezahle iphe khona iqembu le-FC Platinum isicoco seligi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Rainbows lizadlala leChickenini ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala leCape United nasePapa Fields, kuthi iqembu leHarare City lizadlala leZ-PC Kariba naseRufaro. Ngensonto iqembu leDynamo lizemukela eMthari City ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadlala leNicroot ngaseKibo. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leShapane Mine ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leChapungu lizadlala leYata ngaseAsport. Ngiyimele umsakazi weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hello, what's a Friday? Lamusha, silomhlabeleli weZimbabwe uSimba Rashe Charanda ocula ingoma ze Afro Soul Reggae ese South Africa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 weEzra Chisaslanda.
Abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe
besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khonangale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba Sea.
Kuzalwa ngisimba rashi charandura ngizalelwe kwabulawayo esizinda esengikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School baqedisa eFounders High School naye college eZim College. I think I influence ngabantu ebemphila nabo njengomama, umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then maybe ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Mafumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from the music yasekhaya.
Bethe uSimba Sea ijaha labo ntombi zethuna ngobulawayo sihlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Ulendlalade lakhe alikhiphileyo lonyaka ngoJune lithiwani.
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords, ine-14 tracks. Ngifeaturisha ama-artist amaningi like oJohn Dellinger, iproduce ngupapi Msenga, Alastus Mshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanyage uyathandeka uSimba Sea. Sikuhlelo labantu uza. Was a Friday. Yena usebenze labantu abaningi ngamagama.
Ngingadlala lo Yvonne Chaka Chaka, who is also a mentor yami. Ngidlalela boVusi Nova ku Evening of Love earlier this year, eSun Arena ePitori. VuSi Nova, Kelly Khumalo, Ntando, Something Soweto. You have had you as well that are about influence and music as we speak. Within those years, Seng Hambe, places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area.
Ipeche weSimba Sea i-album yakho le itholakala ngapi nxa ungabantu bafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yoni album itholakala right now in stores in South Africa, and online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer. It's available. Laba abafuna amakopi bengekho lapha eGoli bengakwazi ukuthi beyi-order through iwebsite yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke yizo ingoma zikaSimba Sea ngibe silaye kuhlelo labantu, uhlelo woza Woza Friday kunjena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala ke kuleli viki sithi balaleli, hlalani khona izinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7. Igama lami ngezathilo Sibanda lisale.
Solo kaSimba Sea uSimba Rashe Charandura siwethulelwe obexoxa ke lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisaswanda. Silethemba liwukholisilele uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lelisayo ke ngusithanikile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.